sidibana kuhlelo labasakhulayo ngumayikode kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka yo banengi okumangalisayo hashtag generational consensus bafethu lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaqa Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende Josephat mfokaba unjani
hayi ngiyaphila
awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana kahle kahle uJosephat Mzaqa Ngulube ngubani
ibizo lami ngujosephat Mzaqa Ngulube ngiwuteacher by profession I'm a sport scientist I'm a political activist I'm a human rights defender ngicontesta kuBulawayo South constituency as an independent ngingena ngizimele kanye la party engingena nayo
kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesingizi sithi independent candidate
okungeze kanjena ngi-independent one into engingazobela kakhulu ngamaparty abantu abangena ngamaparty basuke basebenzisa amabhaji amaparty ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano bangavotelwa basuke bathawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini emeke ukuthi bona njengona bendlenziswe ngamaparty bazaphinduka njalo baphinde bavotele njalo mina ngingena ngi-independent ngimengi-one njengobana sengiqhasa ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni ebulawayo futhi mina kweyami ithimu Mzaqa kangazishona kangazindebele kangazi-ZANU-PF kangazi-MDC I know ngazi osisi labobhuti labobaba labokhulu bami eBulawayo South njalo mina ngokukhankaso lokungena nge-independent ngifuna ukuba ngubaba oyilida yabo bonke abantu ukuthi khathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties they politicize ama-projects or into ezenzakala esigabeni kathesi nje sile ngadi esizindatayo ngadi ye-MDC kule lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba u-MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunje nje ingadi yena esinayo thina eBulawayo South ingadi iyadonethwa yidona kwathiwa ngiyabaselokazi lalaba abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana lendoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho anxa ngidinga abafelokwazi kangidinga bafelokwazi abe-team Mzaqa kuphela or abezanu mbaka-MDC ngidinga omama bethu abangabafelokazi kumbe obaba abangabafelwa ikho engikwenzayo
awungitsheleke Josephat ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa
lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akula ngomothela kuma-elections abuyayo akula ngomothela sonke siyalingana of course angilayo imali leli abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo kangilayo imali okunje ukuthi kathe singani khona lapha ngesifiso lokucela koba abaphetshiya kumbe abangakuthi bangenelisele bangincedise ukuthi bebone ngivezela abantu bangagugla ibizo lami Josephat Mzaqa Ngulube into engivezela abantu ukuthi ngivezela ngokwami okwesikhwameni sami so lolu khetho siyakilo akula muntu engqungquthela sonke siyalingana kabe singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babanga izikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngingathi ihafu yabantu abarejistileyo lokho ukuthi MDC ZANU-PF ZAPU MPP abantu bakheshi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty abasafisi ukuthi into yiphathi njalo abantu bakhathile bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathi esakula into engingayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula phathi engathi yona izangisa 5 kumbe ithathe wonke kathi esizekuza kudobho mizetebha lapha mizetebha lapha what I can say these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okuliwa ngawo i-MDC yayiwina ngokwath okwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi ZANU-PF abanye ngabe ZANU-PF bebelofuza nakathi esikwenzile okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotela ama-independent or amanye amaphathi amancane kasongela abangabona ama-problems abo bazavotela
hhayi ngiyabonga Josephat isikhathi yiso sesiphelile kodwa sizaqhubekela phambili ngale ngxoxo ngeviki ezayo balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Josephat Mzaqa Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulomnyaka wanele kwalamhla mthwakazi omuhle masibani ngevikezayo olivalelisayo ngumayikhobe lilale